Abesifambile sibili umumo iqiniso lise abantu lokho bethunduzele sibili ngakhona lokho kwenzakalayo abantu abaningi sebeqalisile ukufika ubana sibonisana ukuthi kuhamba njani andi abantu iqiniso lise njengoba nje lokuqaleni kubana bathunduzele kakhulu abathuthuzi imuli baningi kakhulu wonke nje sikele umuntu odora ukhona khona ngale ubaba uGumede uZifa vice president ukhona khona ngale ubaba uNdebele u-CEO owelofuzeni we-TFL ukhona khona ngale all Highlanders executives members nama-board members bonke bakhona khona ngale nama-legends aweboso ayesiyadlala khona uadam ngesikhathi esenzekisend wonke bakhona khona ngale thina sidabuke kakhulu sidabuke kakhulu njengoba ngishilo namhlanje kupebandaba ukubana asisoze sapha sathola umfana obe enjengo-Adam u-Adam bekule ndlela eziningi ade ngayikizwa ebhoreni thinabe simkhangelele ukuthi in the coming 5 years angaba ngu-national team coach olizwe ukuziphatha kade yigogoza
kukhona ezinye insuku elingazikhumbula lilo moya
no-Adam ubebuya kini kathese ngisuku vele esezangusekuchicken in ezama ukuthi abuzisise ngami ukubana kuyini okwenza ukubana nqobe aye phambili and ubefuna ama-advice from all angles. So ngithemba ukuthi lokhu kwanceda kakhulu.